sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21/4/2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota. Balutshwana kakhulu kobulawayo lesigaba semandebeleni jikelele.
Ukuqakathekileyo ukuthi kumele sibuke amalokhu sithathe abantwana sihambeni siyerejista ukuba ngamavoti lanxa kubuhlungu obunganani kuba singavele siyekele khonoku sizaphelela ezandleni njengesepa.
Ilunga ledale lephalamende lethula amazwi alo ngolimi lwesidonga edale.
Ngiyake ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho kokuthiwo umthetho welizwe ngoba engikwenzayo usemthethweni njalo kangithini ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumabanye abantu.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla othiwa yi-People's Rainbow Coalition okhokhelwa ngukosikazi Joyce Mujuru sokutshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya manyana labakumanyano we-MDC Alliance.
Na okwethu sizoxoxisana labo ukuthi bafake imilayo eyenza ukuthi ibhizinesi ithuthuke kuye phambili abantu bathole imisebenzi. Thina njengama-manufacturers benelisa ukuthi si-exporte intengo yezinto zethu ibe phansi i-quality ibe phezulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu kobulawayo lesigaba semandebeleni jikelele. Kusiyafika ngolwesine abantu kade sebebhalise amagama abo kuluhlu lwabavoti kobulawayo bebesedlula kancane inkulungwane ezilitshumi lasithoba minembili i-18,000 kuthi inkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu i-25,000 zibhalisele esigabeni seMatabeleland South okuyinani elifana lesigaba seMatabeleland North. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo yena othi uZulu kumele ayebhalisa ngobunengi.
Ukuqakathekileyo ukuthi kumele sibuphe amalokhu sithathe abantwana sihambeni siyerejista ukuba ngamavoti lanxa kubuhlungu obunganani kuba singavele siyekele khonoku sizaphelela ezandleni njengesepa ngoba yikho kufuna izane khonoku ukuthi singalobisi. Njalo kuqakathekile ukuthi yebo naye ingasifika sibaningi silihlekanyana khonapho ingazokuthi abanye abantu bayaxotshwa kumele lathi sime sibatshengise ukuthi kanti vele sixotshelani kanti kanti kuthiwe kumele kube nje ngoba singavele sikhalale angisakwazi ukuthi phele 18 pili sizakuya ngaphi labantwana labethu bazileyo esizama ukubalungisela ikusasa yabo kasihle sifungeni amajoyinti antana sesibabulele ngoba kuphela kusasa bazayibona ngoba laba abantu abasibuzayo ngabana ndaba lokudubeka kwethu ngoba udubeka abakwazi bahlala ezindlini ezingama-room anga-130 uza kacabanga ukuthi anduma amakhumalo phansi ngale olele ngadlanga yini sidla mathanda ukufuna inhliziyo yakhe hayi khona ukufuna isikhwama sami. Sikhangele futhi oza kuyangena ezikhi laphana ukuthi ayirejista ikwazi ukuthi endlini uchiye kungadliwa abalele bengahlanga azame ukuthi angene emkambatheni songamatamatisi kwenza ukuthi athole isijeko santambama njengoba kulele kungadliwanga. Sikhangele futhi iningi labo ngamaloja babezekuthiwa nemazikubhadala amarenti so angachiye ukuthi axoxe endlini ukuthi ahambe erejista kulokuthi ayedinga imali asibakhuthazanyela lapha ababekhona kungabe njengemkambo lapha thina sihlale sihlezi simthengisela lo udengisayo ahambe ayerejista angaphuma abuyela ayedengisa siye kuye komunye sibaxhasane.
Bona baningi kakhulu yini amaloja lalabo obachoyo abafana lalabo abangela incwadi zokuzalwa?
Baningi kakhulu. Izolo busuku ngifonelwe izisebenzi ze-Old Nick Mine eziqedwe ukurejista insuku lezi ezedlulileyo umkhathi usebaxhotshile uthethe wajikijela impahla zabo zonke phandle kulabantwana abanama-3 months kulabantu abagulayo abanye kade bengekho ezindlini ngikhuluma kunje nje babuthene sophandle so sidila ngohulumende ovele ngelanda nxa sebebenze njalo ukuze abakhuthaze ukuthi bambi berejista kuyini kona belabelana phandle engizolo ngendlela yokubhodola ngayo amboni ukuthi nanta bangaphinda futhi balale balale angavuka besithi sebesiyakwafunga register abantu sokumele bavuke bayadinga ukuthi sebezabe uyahlala ngaphi ngiyohulumende esilayo.
Alo ke ngonkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka-10 kusiya kumhla ka-25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokoba, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pfungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla aphikisayo othiwa yi-People's Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru sekutshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya kumanyana labayi kumanyano we-MDC Alliance. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kutshengisa njalo ukuthi amathuba okususa iZANU-PF esikhundleni asenciphile kakhulu ngokungamanyani kwamabandla aphikisayo. Intatheli zindaba iStudio 7 uThomas Jiripasi ubesemkhosini wokuphawula lumanyano izolo waxoxa lo nobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party uMnumzana Gordon Moyo.
Sivumelene ukwenza umkhankaso obukhulu ukuthi sisebenze ndawonye ngaphansi kwesambuleni esithi sona People's Rainbow Coalition. Le coalition entsha engasebenzisi ibizo lelinye iparty. Sivumele sonke siyalingana. Njalo sivumelene ukuthi sibe lo candidates oza phatha inkezo kube ngumama sokuyisikhathi sabo mama. Sikhethe uJoyce Mjuru okwalamhlanje sibe senza lokhiyana okuthiwa i-pre-signing ceremony ngezindlela kube kuyi-engagement part. Siza kuyalontsha koBulawayo lapho sizabe senxuswa khona uZulu wonke jikelele ukuthi azobona ukuthi nxa kusayinwa isivumelano sokuthi lizwe lithathwe ilizwe litshintshe kusayinwa njani because siza kwenza emaviki namabili abuyayo. Lamhlanje senze nje i-baby shower in 2 weeks time siza kuba le actual signing ceremony.
Lokhu kutsho ukuthi alisoze lisebenze labo tshangere lamanye.
Lokhu kutsho ukuthi sasiqalisile ukusebenza ndawonye. Amanye ama parties sivulile wethu umnyango umnyango we Rainbow Coalition kawuvalwa asozuvalwe kuze kufikile ngale nomination day kuyabe lokho kuvulekile siyafuna ukusebenza labanye bonke abafuna ukusebenza lati esingakufuniyo ukungena emaparthini abo kodwa bafuna ukuthi sibe le common name le common symbol common objectives labo siyavuma ukusebenza lapho kasivalanga mnyango
kutsho ukuthi lokho lizabele ukukhulumisa
ukukhuluma kakumi kuze kufike nomination day siyabe lokho sikhuluma bonke abafuna ukuthi sibambisane amasongo akhala emanengi sibalutshwane siyafuna ukuthi sisebenze labo bonke over 40 ama opposition parties akhona eZimbabwe siyawancusa ukuthi babuye kasibancusele ephathini yethu ePDP umjuru kabancusele ephathini yakhe NPP sibancusela ku Rainbow umchilo wamakhosikazi
Hello ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare izolo Omela isigaba seBinga South edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda wethule imbono yakhe edalela eParliamente ngolimi lwesiTonga okuthiye amanye amalunga ekhonona kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe amalunga ayavunyelwa ukukhuluma ngendimi ezisemthetheni ezelizweni ezivalisa isiTonga lezinye sixoxelayo uSibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
iConstitution yeZimbabwe iya kubeka mgceke ukuthi khona kule ndile ezingu-16 okufuza ukuthi zikhulunywe elizweni ulimi lwesiTonga ngolunye lwakhona okufuze likhulunywe kuleli lizwe ngakho-ke kulilungelo lami njengelunga ledalelwe ePhalamende kanti njalo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi nxa ngisedale abanye bekhuluma labo ngezabo izimi lami nganelisa ukuthi ngikhulume ngolwami ulimi so-ke isikhathi esiningi vele ngujwayele mina ukuthi nxa ngiseParliamente ngikhulume lami ngolimi lwakithi ngoba ngiyabe ngisenzela phela ukuthi bona labo engibamelayo labo bezizwe bezicenya nxa besizwa olwabo ulimi lukhulunywa yisiHarare atsho ukuthi bebesizwa nje indimi zabanye zodwa so yikho ke engikwenzelayo khona ukungihlala ngikwenza njalo zaqhubekela phambili
manje ngokubona kwakho bayamukela yini amanye amalunga edale ukuthi usebenzisa isihlobo sakho
hayi mina kangikudingi kakhulu Chris ukuthi bayakwamukela abakwamukeli ngoba ngiveli bona engikwenzayo mina ngiyabe ngikwenza ngisenzela abantu bakithi kanti njalo ngikwenza ngiyabe ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho okuthiwo umthetho welizwe ngoba engikwenzayo usemthethweni njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumba abanye abantu
Hello ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalela eParliamente ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela umshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Yikudivana kuhlelo lwezemabandleni igama nguntungameli inkomo Lamhlanje sikhangela ukuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okwenzakalayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe sikhuluma nje. Ngilengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga mfowethu.
Ilanga nxa lichisa ngendlela elichisa ngayo kulezinsuku baba Nkomo lifika kubo 40 degrees. Abanye bathi liyabe lisandulela izulu elinengi kanti abanye bathi liyabe likhomba ukubana isibhakabhaka somile mpela kakula zulu iqiniso yilipi
iqiniso liphakathi kwembono yona le mbili ngoba nxa sithi siyakhangela isikhathi sikiso eminyakeni thina siku October and wonke umuntu yazi ukuthi vele u-October inyanga yokushisa mina ngokwami ngingaqala ukuthi ngibe lenkinga if singafika uNovember kuloke kuchisa kanje and izulu lingathembisi kodwa phela sikhumbule ukuthi izulu seliseule endaweni eziningi sesilitholile lokuqala lokubolisa amahlanga kathesi kuyachisa ngoba vele isikhathi sokuchisa kuzathi-ke khonapho after abo 15 November yikho lapho sesikhangelela ukuthi izulu libe khona and ikhisimusi siyidlale sisedakeni.
Ngamanye amazwi uthi okwamanje ngeke utsho ukuthi lihlola izulu kumbe lihlola ukuthi kalikho ngoba isikhathi kasikafiki.
Into engitsho leyo nxa sithi yakhangela kulaba abazinga ezomkhathi nxa bethi bayakhangela okwenzakala ku-Pacific Ocean okuyikhona okulawula ukuthi thina siba le season elezulu mbengelazulu ngoba kwesinye isikhathi kube ngu-El Nino kwesinye isikhathi kube ngu-La Nina ayikacaci i-event yalo nyaka ukuthi zithi an El Nino event kumbe i-La Nina. Ngakho-ke abakatsho bona ukuthi hayi lo nyaka thina sikhangelela ukuthi alisoze libe khona izulu mbe lizaba khona. Kodwa nxa bethi bayasixwayisa bathi bona babona ukuthi izulu lizaba khona okwesikhatshana from around mid-November kuze kuye phela uDisemba liphinde libaleke kancane kuthi ngo-February langoMarch libe linengi futhi. Into nje abantu okufanele beyenze ukuthi asenze amalungiselelo thina njengabalimi fanele sibhekane lalokho okusezandleni zethu. Bengisemaphandleni nje kulamaviki amabili ayedlule abanye sebefaka imiqube emasimini abanye njalo sebeqalile ukuthi bayabiya amasimu abo abanye sebeqalile ukuthi bayagebha nje bafuna ukukhipha amadenje lani lani. So yizo izinto okufanele ukuthi thina njengabalimi ngasiyazenza abanye sebeqalile ukuthenga le nhlanyelo lomvundiso fanele thina sizilungiselele umkhathi vela ukhe ezandleni zethu.
Ukulima kona kuqala nini kanje ngoNovember?
Nxa ngithi ngiyakhangela lapho engikhona mina eSouth Africa izinsizi eziningi ikakhulu kobo Free State labo Northwest Province ezizwa ezaziwa ukuthi zilima umumbu kakhulu dala bephendula amasimu sebelindele nje ukuthi line nje kwamalanga amabili amathathu baqala ukuhlanyela. E-Eastern Cape ngikhuluma nje sebeqalile ukuhlanyela umumbu so isikhathi sokulungiselela sesidlulile actually nxa sesikhuluma iqiniso ngalesi sikhathi kufanele ukuthi inhlanyelo yakhubusa layo usuyiphethe esandleni usulindele ukuthi line ngokwenele izulu ungene emasimini uhlanyele. Kodwa masingakhohlwa phela ukuthi akuhlanyelwa inhlanyelo kuphela silezifuyo lazo isikhathi esiqakatheke kakhulu ukuthi sizinanzelele izifuyo sizilungiselele ukuthi nxa sesingena esikhathini esilezulu kuzaba lemkhaza lani lani izifuyo zethu zitholakale ziqinile.
Ezifuyweni khonapho umlimisi ilanga lona nxa litshisa ngendlela elitshisa ngakhona aliziphazamisi yini?
Liyaziphazamisa yikho ke kufanele ukuthi ikakhulu laba abelusayo benanzelele ukuthi izifuyo zabo ziyathola amanzi ngokweneleyo and ukuthi zingahambi izifuyo uma ngomude ukuthi zize ziyefika lapho okulamanzi khona. Endaweni eziningi bengibona nje abadala sebeqalisa ukuzidlisela emachibini nje eduze lamachibi okwenzela ukuthi inkomo zingahambi uma ngomude and le ndawo ezilezihlahla ukuthi azithola ziphumule ngaphansi kwesihlahla into eqakatheke kakhulu le.
Hayi, siyabonga baba unkomo bekukuhle kuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu, asiqhubekeni ngokulima.
Lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lomlimisi umnumzana Mandla Nkomo. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Uhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje sixoxa lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga ba.
Ye, ungasitshela ukuthi udaba lolo lwamavenda luhamba njani kobulawayo? Siyabona ukuthi eHarare lamanye amadolobho sebeqalisile ukusuka besuswa lapho abanye abathengiselwa khona okuthiwa akukho emthethweni. Kunjani khona ngapho kobulawayo?
Hayi, kobulawayo abantu bangikhona bahlelekile
kaba pongu kamba bekuta nje bepongu tengisa noma ngapi. Ungabona bathengisele ezindaweni ezingasizo abaziphiweyo yi-local authority abaveli koBulawayo. Ngabantu ababevela ngaphandle bengelandawo koBulawayo. Silendlela zokuhlelana le Harare silazi indlela zokuhlelana amadorobho wonke silazi indlela zokuhlelana kodwa sathola ukuthi kwamanye amadorobho abanye abantu bayala ukuthi bahleleke so yikho ke kusiba lalolu hlelo ukuthi abantu sizameni ukuthi sibe nindawonye sinanzelela ukuthi ukuhleleka kwenza amadolobho ahlanzeke kwenza njalo ukuthi laba bangamavendors babe lesithunzi sokwenza lokhu abakwenzayo.
Ngizwile lapho phambilini uthi wena bakhona abanye abavela kwamanye amadolobho bezothengisa koBulawayo baningi okunganani?
Ungazwile laphana kukhothama lapha phansi kwesithi lokhu city hall lapha abantu abaningi bahamba bayedinga amabheli eMozambique babuye lawo balale behambe ngezitimela kumbe ngezimota bese bebuya bethukulula bethengisa. Abanye njalo bavele babuye lapha bethemba ukuthi uyafika ubhadala imali yakho ukuthi uthengise, but indlela esasihlele ngayo le local authority, le ministry yami, le associations zama-vendors, yikuthi kwakucelwe yiwo ama-vendors lokho ukuthi babe zendawo zokuthengisela. Manje-ke kwase kusenzakala ukuthi abantu babone ukuthi lapha kule mali base bebuya-ke bezominyezela. Mina bengicela ukuthi futhi i-council isebenze la ma-vendors avelehlele ngoba labantu abangaphansi bama-association arejistwe le ministry le local authority ukhanye kabaselazo izindawo zokuthengisela, which means then they are discouraging i-order. So bengizacela ukuthi bahlale-ke benanzelela ukuthi abantu abahlelekileyo labalandela umthetho yibo kumele ukuthi zizame ukuthi sisebenze labo more.
Ngiyakhumbula sike saxoxa kwezinye insuku ngodaba lokuphathisa bona labo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ama-vendors, balokhu bethola na uncedo?
Yes, bayathola ngoba kathesi sile mali esiyiphiwe i-Reserve Bank yama-cross border. Labo futhi ama-vendor bayalakho ukuthi bahambe bayodinga izimali ku-SETCO, badinga izimali ema-bank ukuthi bawode bathengise.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, siyalivalelisa abalaleli. Sithemba ukuthi khonoko okwenzakeleyo kumele ukuthi labana amazenda ahlelekileyo abenze izinto ngokusemthethweni. Siyabasekela kakhulu, sizaqhubeka sisiba leqiniso ukuthi liyathola imfanelo zenu ukwenzela ukuthi labantu bafike bathengise phambi kwenu. Lina eliphiwe izindawo zenu ngokusemthethweni libhadala kwi-City Council, baza kugcina bafunde ukuthi kuqakathekile ukuhleleka.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu ma.
Siyabonga ba.
Lo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wezamabhizimusi amancane, ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930-6065-15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo silo nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sicubungula udaba lwezemfundo. Siyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga.
Selikuliphi izinga ngokukhankasela ukuthi umntwana wonke athole imfundo?
Ya izwe ngathi kula kathi sengelo ukuthi khona sibe lobufakazi sokuthi kwenza kathi senza lokho singathi primary data collection kunoba lobufakazi ngoba ngona kwenzela ukuthi ngo April sicina sasiqambe amavizo esikole ukuthi isikole ezindlela lezilalo eziyakwenzi baphikisa awekumatha bathi akula bantwana abaxoshiweyo. So manje sithi kwenza ukuthi sithatha ibizo lomntwana lomzali lokuthi uxoshwe ngubani nhlakabani labantwana abazayekela ukubhala ugrade 7 ngoba sinanzelele lokuthi i-exam fika grade 7 vele yona ngokwayo ngeyinye indlela ephula elungile. Sikhangele i-new curriculum le balazi zonke izidingo zikangikhona yini sekule problem sekule nkinga vele kwi-new curriculum ngoba sikhangele ukuthi amabhuku e-science e-primary ayibhalwe ngesindebele ebebhalwe ngesindebele esingaqondanga asebiseliwe ngezinye zezindleko zenu. So into ethi futhi masinge siyayithulela ku-Ministry of Education sisibe ukuthi sithola lokhu lalokhu 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 siyasebenzelana lama-lawyers xa sisemthethandawo siyabe sifaka umlando u-headmaster wesikolo u-district education officer, u-provincial education officer, u-minister of education, lohulumende, futhi bayihlike u-project director education. Sekukhangela futhi lo mlando wama-SDCs, ama-school development committees, siyanazi ukuthi abazali asiwazi umlando wethu. So kathi uhlelo esilalo kakhulu ukuthi sikhulumisane nabazali ukuthi xa u-SDC awumelanga sikolo wena umele abazali ngoba wathola ukuthi kwezinye izikhathi eziningi omgcina uhlelo wama-SDCs yiwo abasetshenzi ukuthuma ama-magazines akhile. So mam SDC ungavuyisa sinjalo njalo futhi sekhothi ibizo yakho lihamba phambili or umlando womzali ukuthi ubone umntwana wakho uyahamba ngembeze sikole i-enrollment ungam-enrola simthengela ama-informs simnika ukudla endlini okumnene lokho okufunda sokumele kube ngumlando kahulumende ngoba yinto ekhona kusekelo sombuso welizwe lilungile elivunyelweyo uyakhangela ama-African charters ama-international charters.
Lubhahile yini uhlupho lokuxotshwa kwabantwana ezikolo lokuswela okokusebenzisa ku-new curriculum leyi?
Lubhahile kakhulukazi uyathola ukuthi abantwana kathesi kufunakala amakhompyutha ama-phones abalakho into ezimele bazirisethe uthole lokuthi kunengi okumele kufunde kodwa isikhathi sokuthi wayisele klasini mfishane ikakhulukazi ngakhangela izikole ezithi ziyahothi sekulabantu abangene emini kangene ekuseni. Sesikhangela lesikhathi abantwana abathona ngaso esikoleni ngoba olunye iduko esikhangeleyo abazali labantwana sebekhala ngama-homework kuyashaya kuzoshaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mnetisayo ngoba umzali yabevele ediniwe ethole enqumo ethengisa amatamatisi esenzani bakusela lokho lokuthiwa yangene e-industry ungena ngo-8 yophuma ngo-4:30 uhambe ngkhaya kusasekazi. So khonokho abantwana abaningi abahlukuluzwa ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ndomntana kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yini ukuthi ayiresearche umsebenzi akhe agugle umsebenzi akhe awuthole nokuthola ukuthi wena idatha kanilayo ukuthi nami ngimenze umsebenzi. So uyathola ukuthi abantwana labo basalele muva abaebamsixosela labo kakhulu bathi wena sebethenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo bayile abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sekuzathi maybe ne-school holidays xa sibabuyele emuva wethe phana ngangikubhale khona wabuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphele ngayo ngoba umntwana yabesisawuthi uma engafike abhalanga isikolo uba senkingeni.
Abazali bathi kwesinye isikhathi abenelisi ukubhadala ngoba izikolo zingemukeli imali ye-ecocash kumbe ye-plastic.
Kuvame kakhulu khona okay uthole ukuthi abazali abaningi bakhuluma ngakho ukuthi lanxa imali ngeke ngaze ngiyithunyezwele nabagcina wazukulu abalabazali babo abaphandi kwelizwe uyakhuluma umuntu ukuthi imali iyabuya kumele ngiyithatha ngithwele ngihlala ngiselayinini ayitholakali izikolo eziningi zifuna ukubhadala nge-cash. So yikho okufika khona khonapho. So yinto esifuna esikhangela ngayo kakhulu ukuthi yona ngoba uma sikhangela ilungelo lezemfundo thina sikhangela ukuthi umntwana lo ofundayo usuke edleni ngkhaya ulovile umntwana ulovelene sikhangele kumantombazaneni kule sikhathi sokuthi baye esikhathini ngaphana kala izinto zokusebenzisa uliyalova ungakhangela ukuthi ezikhathini eziningi yathi uhamba uma-facilities uthole ukuthi yona ama-condom aphiwa mahara. So mina ngokukhangela amalungelo abantombazana ngathini ukuthi ama-pads aphiwe mahara ezikolo abantwana baphiwe ama-pads xa sisenelikha njengohulumende ukuthi sinika ama-condom akade kuseni ngokufana naye indaba yama-pads iphiwe amantombazana ezikolo bafunde abantwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile ukuziphetha ezalamhlanje. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota kwebulawayo liphansi kakhulu inani labo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama uChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.